Umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze asuke eZimbabwe loba esehlala egangeni ulandela udinga wakhe endlini kobulawayo ngabantu ababehlomile athi babefuna ukumbulala.
Engikwalayo mna vele yikuthi sike sihlala sibaleka siya kwamanye amazwe ngoba sinanzelela ukuthi iZimbabwean government ikwenzela ukuthi nxa uyi-leader iku-isolate ikwehlukanisele abantu ungasabi le contact laba ngoba bayananzelela ukuthi i-MRP iyenza amaindlozi amakhulu abantu bayayihlonipha i-MRP bayayijoyina iyabalwela abantu. So ngalokho-ke ngizaqhubeka ngizama ukuthi sikhuthaze abantu ngoba esizama ukukwenza okukhulu yikukhipha ukwesaba ebantwini. Njalo amazwi ami esengihlala ngiwakhuluma kula malanga yikuthi thina sesukeni loba kuJoshua Nkomo abamgijimisa ngoba wayefuna iZimbabwe yonke. Thina sifuna imithwakazi sithi abasiyekele bangasigijimisa emzini wethu ngoba kasifuni iZimbabwe yabo, kasifuni iHarare yethu, sifuna ilizwe lethu. Yikho sisala lokuphuma kwelikamthwakazi sithi hayi sizogudlana labo, sihlukumezane labo, sikhona apha kwelakithi.
Umoya uthi ilizwe leMelika kalikhulumi ngokukhahlanyezwa kwakhe lamalunga e-MRP okwaqala besanda kuvimba umnumzana Floyd Ambrose okubandla le-ZANU-PF wayezama ukuhluthuna impahla kamnumzana Brian Davis epulazini entabazinduna.
Sikuzwile okuqhunywe yi-America isola kakhulu ama-human rights violations aqhubeka esenzakala eZimbabwe esenziwa yihulumende yeZANU-PF lapho abaqhubeka bebopha khona kakhulu abantu be-opposition. Kodwa okusidanisayo ukuthi i-America layo ikhuluma kakhulu ikhangele khona le Harare. Ngapha kithi eMathabeleland kobulawayo ayikhulumi ngakho. Sinje nje ngikhuluma nje ngumuntu osekucatsheni usukusela mhlaka 10 March wayonalinyanga sokuze kuyilanga lesi-20 ngihlale egangeni ngenxa lawo abantu abangilande ebusuku amasotha lamapholisa behlomile bethwele imbhobho befika i-12 emzini wami.
Umnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi akulunganga ukuhlutshwa kwabaphikisa uhulumende.
Kubi kakhulu, kubuhlungu ukubona abafowethu besabalele becatshile becatsha ngoba bezama ukulwela ilizwe labo. Akula muntu ongathaba ebona abafowabo besabalele besaba kuyukuthi kulento ezenzakalayo elizweni. Ngathiwani sonke kumele sikukhondeme.
Undibali uthi abalamacala kumele baziveze ngoba abanye abantu abadinga abanye ebusuku yizigebengu.
Nxa uvery innocent kungela kuthi kulecala olwenzileyo. Yebo ye, kukhona abantu abangakulande ebusuku abangasibo bomthetho, abanye abayizigangi, izigebenga ezihamba ngebizo le-government. And izigebenga lezo sihlala sithi ku-government, bambani abantu laba abahlukumeza abantu, ngoba bakhona abantu laba abahamba abanye bezithi bangama-government officials. So lokho babakhiphe siyakukhondema regardless ukuthi kusenzakala kumqondisi kumbe kubaba uHanana. Lokho siyakukhondema i-strongest terms. Kodwa kufuze lakho sikhangele ukuthi bona bayenzeni.
Okwethulwe ngundibale kumangalisa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabeba Foundation owabaleka eZimbabwe edingwa ngamapholisa ensida.
Kubi ukuthi uthethe aku-opposition athi anxa sidingwa uhulumende amjustify athi uhulumende kayisuye ngoba izigangi. Ngoba kusasa uNdibali naye uzavuka esegijiswe nguhulumende kumbe sebulawa kumbe sekutheni. Siza kumakhatshana sithi akutsho ukuthi uyakudeserve uNdibali ngoba kumbe ubulewe izigangi. Akumelanga senze njalo. Nxa kulomnyothi ohlukuleziweyo sengendlela engayisiwo ngumthetho, thina kumele sikhondeme sibone khonokho kubo okwenziwa ngumthetho ngoba indlela yokubothwa kwabantu siyayazi. Yikho comment yami kuthiwa kungena endlini kaMqondisi Umoyo. Ngathi mina nxa umoyo elecala akabothwe kukhanya.
Umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi kumele abantu badlelane kuhle kulokuthi balwisane sonke isikhathi.
I do not know why abantu bele tendency yokufuna ukuthi bona your enemy should be my enemy. It should never be like that. UNdibali uzigcine into esemgqike ebuza izinto ezi-genuine futhi. And nami ngikubuzile khonoko. Ngathi kahle vele wena uyabusenzelani into ezagcina ukwenzela wena ukhataniswe ugidiliswe kwenzi konke lokwana. Asiyo nto enhle ukubona abantu behlukumenzeka becatsha becatshiswa besenzani ngoba akukho emthethweni.
Uthuma uthi abanye abalandeli bakamoyo bephula umthetho kobulawayo.
Abalandeli bakabhuti wami uMqondisi bahamba phambi kwesentral bayatshisa amathaya ngobana bajidela amatshe esenzayo and then ufuna umthetho uhlekelele uthi no it's okay they've got the right ngoba it's an opposition party. No, we can't have that.
Loba kulokuthokozela elizweni umoyo uthi abantu kumele bazimisele ukulisana lombuso kwamnakagwa.
KuZulu ngithi asiqineni sime isilindi, ngihlala ngisitho ukuthi umzabalazo wethu uspirituali, impi yethu esiyilwayo asoyezandla, asoyembhobho, asoyezintonga, yimpi yakomoya, amathunga akithi wonke azasilwela.
Akwaziwa ukuba umoyo labanye abadlela evalweni bazokwenzani ngokuya kwesikhathi eZimbabwe. Abadala bathi sizayicela izivuthiwe. Ngimene iStudio 7 ngiseMaryland, ngingokhiphi Stube.